sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izilubandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 22 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezicubungula izombusazwe zithi ibandla lezanu PF lilakho kunqoba ukhetho oluzayo lingaqhubeka lithola amanani aphezulu ezigabeni lapho elilosekelo khona.
Kodwa esikubona manje ukuza ndawonye kwabaholi ngaphansi kweqembu leli i-CCC sibona ungathi kuzanikeza kuvuselele nomdlandla omkhulu.
Ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe enqali uqathaniswa le mali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele nesilinganiso esikhulu.
Abalungisisa isinkwa sebe sithi bona sokumele bakhweze labo isinkwa, kodwa abantu makhaza abasenelisi.
Uhlelo lokubalwa kwabantu olusungulwe izolo luyaqhubeka namuhla elizweni lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza ukuthi impumela yabo ibe ngeqotho.
Abantu akudingi ukuthi baze babalwe ngamasosha, babalwe ngama-CIO, babalwe ngamapholisa, kodwa bamele babalwe ngendlela vele okufanele kubalwe ngayo abantu okwenzeka umhlaba wonke jikelele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso ezizimeleyo kanye lengcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ibandla lezanu PF lilakho kunqoba kukhetho oluzayo lingaqhubeka lithola amanani aphezulu ezigabeni lapho elilosekelo khona. Inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ithi ukhetho elwedluleyo lukhomba lokhu okugcizelelwe yingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Norman Pinduka oyikolijini le-Africa University obesethula impumela yokudingisisa kwakhe ngalolu daba eHarare. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Iyahluka mhlawumbe kwabanye abantu nabo abantu sizabona ngokungefani. Uma iCitizens Coalition for Change ingasebenza ngalendlela inyuse kakhulu amasokisi njalo ibe nabantu abangayilekelela ngezinsiza zokulwa ukhetho, lapha ngikhuluma phecelezi ngama resources, amathuba ayo abukeka emaningi kakhulu ngoba sizakhumbula ukuthi umsakazi into eyiyona ebeyingcindezi enkulu ukuthi iMDC ihluleke ukulwina ukhetho. Kwaba yikuhlukana kwabaholi bayo, yikho lokho nje okwadala ukuthi sibone amandla ayo encipha uma singabheka sisuka la eyaqala khona ukuncintisa okhethweni ngo-2000. Kodwa esikubona manje ukuza ndawonye kwabaholi ngaphansi kweqembu leli i-CCC sibona ungathi kuzanikeza kuvuselele nomdlandla omkhulu kubantu akade belandela amaqembu aphikisa ikakhulu kuseyi-MDC. Izanu PF uma sithanda ukubuka ngokwenza kwayo iyenza okweqembu elethukileyo, ayizethembi engaso futhi ikwenze kunyuke kakhulu isimo sodlakela ngoba yilo phela oluvamise vele ukuthi lubasize uma kusiza ukusiza okhethweni kube yilo olubalekelelayo ukutshala ukwesaba ebantwini bavote hayi ngoba bevota bekhululekile ngenhliziyo zabo kodwa bavote bevota besesimeni sokwesaba ngoba manje uma ulalelisisa lapha phansi usiya ngezindawo ngezindawo abantu bayakhala kakhulu
lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele ngesilinganiso esiphezulu. Uhulumende uthi idola leZimbabwe nxa liqathaniswa ledola leMelika liyisilinganiso esingamadola eZimbabwe alikhulu lengxenye i-150. Kodwa emkambo wensitha idola leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe adlula amakhulu amathathu $3.50. Lokhu kutsho ukuthi intengo yesinkwa ilokhu iyidola elilodwa leMelika nxa ulithenge emkambo kahulumende kodwa nxa ulithenge ngowensitha liba ngamadola amabili lamasenti. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera.
Umkambo kahulumende uthi yena khathesi imali around 150 Zimbabwean dollars to $1. So sokusitsho ukuthi isinkwa sesiyinga $2.20 kumbe $2.27. Kodwa umkambo wensitha uthi wona imali isifinyelela kubo $350. So isinkwa silokhe siyi $1. Kodwa okukhona yikuthi ngenxa yokuthi MP khona ngale eUkraine lapho esithola khona iwheat enengi lapha eZimbabwe sokusitsho ukuthi intengo siyakhwela iGrain Millers Association yakhweza intengo yewheat nge 31% last week so usitsho ukuthi isinkwa laso abalungisa isinkwa sithi bona sokumele bakhweze labo isinkwa kodwa abantu makhaza abasenelisi ukuthi basithenge isinkwa ngentengo leyo sikhona khathesi.
Uhulumende wayeke wafaka imigoqo yokuthi abantu bayenelisa ukuthola i-$50 ngesisindo esingaso sensitha. Ungasitshela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani njalo kuyini okungaba kwabangela ukuthi lungasasebenzi?
Uhlelo lolu lusasekhona sibili kodwa abantu abanelisa ukuthi bathole leyo mali kumbe esingathi ama categories angkhona basengabantu abagogekileyo labantu esingathi aba elderly kumbe abadala ku society abasebekhulile yibo lokhe benelisa ukuthi bathole i-$50 leyo besebenzi say offshore kukhanya njengane bese kulabantu abanengi ababe thola izimali lezi bezithengisa ku black market so uhlelo lolokho likhona sibili kodwa selunqedisa kuphela abagogekileyo la bona labo asebekhulile
ukuze abantu benelise ukuphila bayenzani kuyini abakuthengayo njalo ngemali evela ngapi njengoba kukhanya abantu bekhala ngokungabile
impilo inzima lapha eZimbabwe ngingathi mina iConsumer Council of Zimbabwe ngabo February bebesithi bona imuli elabantu abangu 6 ibifuna 89,000 RTGS uze baphile nje begade ukuthi bahambe emsebenzini lokuthenga engathi ngama basic so abantu abanengi sebe senza imisebenzi emibili kumbe emithathu ukuze into zihlangane kodwa okukhona ukuthi abantu bathwele nzima bathwele amagabha afuzayo into azihlangani umkhonomi awumanga kuhle othi unganceda othi abantu baziphilele ngendlela singathi esikhangelela thina so abantu sebe abaningi bangkhona bayathenga lokhu lalokhu yabethengisa lokwenza nje imisebenzi abanye bangkhona ngabalimi
umnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Uhlelo lokubalwa kwabantu i-census olusungulwe izolo luyaqhubeka lamuhla elizweni lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza ukuthi impumela ibe ngeqotho engasoze ibangele ukuncitshwa kwezinye izigaba zelizwe amathuba entuthuko alingana lezinye. Idolobho lakwaBulawayo landise ukuphikisa impumela leli sithi inani labantu liphezulu kulalelo elande ukuphuma kulolu hlelo. Abanye basola ukuphatheka kwabezomvikela labatsha bebandla lezanu PF ngobuningi babo kulolu hlelo olwande ukuqutshwa izisebenzi zikahulumende ikakhulu ababalisi. Inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency iZimstat eqhuba lolu hlelo ithi ikhuthaza abantu ukuthi bebalwe bonke lemideni yabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Asisuthisekanga la kancane ngendlela lolu hlelo oluqhutshwa ngakhona ngokuba luqhutshwa sengathi yi-military operation. Kanti lo hlelo lokubala abantu, abantu akudingi ukuthi baze babalwe ngamasosha, babalwe ngama-CIO, babalwe ngamapholisa, kodwa bamele babalwe ngendlela vele okufanele kubalwe ngayo abantu okwenzeka umhlaba wonke jikelele. Ngoba nxa ngabe kuluhlelo olubonakala lulamasosha kakhulu, lwenza abantu bethuke bacabanga ukuthi mhlawumbe kukhona okunye okwenzakalayo, le mbuzo ezabibuzwa abantu baza kwehluleka ukuthi baza kwesaba ukuthi bayiphendule ngendlela efaneleyo. Ngokuba becabanga ukuthi mhlawumbe kukhona ubunhlelo obuthile okunye ukuthile okudingakalayo ukuthi bazakale ngakho, kanti ke yikubalwa kwabantu nje. Ngakho ke hayi kasisuthisekanga luhlelo selusethusa abantu kulokuthi lubaphathe ngendlela njalo lubakhuthaze ngendlela efaneleyo.
Siyananzelela njalo ukuthi kwande ukuba lokuphikisana ngenani labantu ikakhulu edolobheni lakoBulawayo. Kambe kathesi kuyini esingakubona kusenzakala? Njalo liyabona yini kule mpawu ezitshengisa ukuthi uhlelo lolu lungaqhutshwa ngemfanelo?
Vele kakuthembisa ukuthi abantu bazabalwa ngendlela efaneleyo. Kungathi kule njongo vele yokuthi kwezinye indawo kube labantu abalutshwane. Ngivele ngokubona kwami kuza kwenziwa vele khona lokho ngokuba kuyancedisa futhi kuma constituencies. Nxa ngabe sekusabiwa ama constituencies, ibandla libusayo liyabe lifuna ukuthi indawo lezo ezisekela lona zibe labantu abanengi ukuze zibe lama constituents amanengi. Kanti ke idolobha lakoBulawayo vele lilabantu abanengi kakhulu kulalokho okukhulunywayo lokho uqanjwa bo 500,000-600,000 isikhuluma ngedolobha lama million abantu. Ngakho ke khona lokho ngibona sengathi kuzabuya kuphume kube yikho okukhona ukuze lezo ndawo zithole imali encane zingathuthuki zihlale zinjalo. Kanti ke zeqembe libusayo zibe labantu abanengi ukuze lithole ama constituents amanengi libe labantu abaningi ephalamende kulalokho eliyikho khona endaweni ezilula ukuthi zilisekele.
Lo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje lesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. IP Iphephandaba lakwele South Africa lithi umthethwandaba weLimpopo ufumane isizalwane seZimbabwe uAndrea Imbayaro elecala lokudlwengula lokubulala umlungu kwele South Africa ngomnyaka ka-2014. UImbayaro ubikwa wabaleka wabuyela eZimbabwe ngemva kwesehlakalo lesi, kodwa wasebuyela ngomnyaka ka-2020 lapho abotshwa khona. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isikhulumeli sedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi idale kumele likhangelisise imithetho elawula abebutho ukuze bengaziboni belamandla ukwedlula umthetho. UMdenda ubekhuluma ekolijini lezomvikela eleNational Defense University eHarare. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Angibingelele nami kuStudio 7. Nami bese ngikhuluma ngendaba yayedudula. Indaba yedudula le abaqala ukuyizwa manje iqale ngo-2018 e-Alexander. Abantu baseZimbabwe labaseMozambique batshaywa kakhulu ngo-2018. Mina ngihlala khona ngase-Alexander, satshaywa saxutshwa khona lapha e-Alexander, sayalala ema-police station. Ngamalanga amathathu uPremier uMakhura wabuya lapha ezokhulumisana labahlali baseAlexander. Yikho lapho kwaqhamuka khona igama elithi Dudula, bethi siyabadudula, betshela yena uPremier ngokwakhe wehlule kuba controller. Indaba yakhona yanyathezelwa. Ngicabanga ukuthi uSibanda oloku sikhulumile ama-diaspora uyayazi. So indaba endala abantu bakithi kwabangena kakhulu enkingeni, bathathelwa yonke into, bathathelwa nezindlu, amafoni bathathelwa, indaba yatshayelwa phansi, ayizange ikhulunywe. So iloku itshintshwa, itshintshwa, itshintshwa. Enye into ebengifuna ukwazi ukuthi njengoba sasikhona laphana e-Alexander, ama-CIO aseZimbabwe ayekhona namhlanje akhona ahamba le dudula, yona lekhona idudula akhona, abhadalwa ngubani? Njalo ukuthi besiloko esitshana ngamakhanda nje ithi hayi khona kuthiwa uBhekicele kayazi. UBhekicele kazi kanjani? Ngoba huye ohambe laphana uyazi ukuthi u-Elvis ufe kanjani, efelani, uyazi uBhekicele ukuthi bambulaleleni. Akufuni nje ukuthi abantu bebecatha ngomunye. Siyazi siloke siyilandelela khona lapha, sinamaloya bezama bezama amaloya, kodwa kwehlula abantu ngoba ama-government aphakathi. Kuba bengekho kuba kudala bakhuzo, ama-government wonke yakithi neyangapha, ama-ruling party akhona baphakathi khona laphana. Basishaya kakhulu kudala, sihlala lapha mina ngineminyaka ethi 38 years ngihlala khona lapha e-Alexander, kodwa izinto zitshintshe phambi kwethu.
Indaba leyi ezimstats leyi engike ngayibona emaphepheni ukuthi kube le-corruption kulama-sex scandals, kungeniswa abantu ngendlela engayisiyo, into engaqondanga. Njalo kule ndaba ehluphayo eyenze abantu be-Magnoth abaningi la kobulawa nxansizwa, abagogile, ababalisi, abaphila persons with disabilities, abaphila lobugoga, abayenelisanga ukuthi bangene. Abanye abangenanga kuprogramu ye-census, bekuthathwa o-assistant babo abayibo abaqhatshwe nguhulumende, bangeniswa bakwachiwa ababalisi bangkhona abasebenza nama-assistant ababalisi abakhubazekileyo. Now i-corruption on its own iku-divide abantu, isihluku. Sithina sithi-ke nje abantu abangaboniwe labanye abagogekileyo, sithi thina nxa kuyikuthi-ke singazange sifakwe njengoba singafakwanga, baqhubeke bezivalela bodwa libengasivali, futhi asikho phela elizweni. Njalo futhi asiyohulumende okwenzayo, ngoba abafowethu abanye emashonaland bangenile ngabantu, ikakhulu kithi esindebele, ama-officers ale-attitude abasebenza khona ikakhulu esindebele bale-attitude labantu abakhubazekileyo. So yindlela engafanelanga yona le. That's why sisitsho sithi sifuna ezinye izinto siziyenzele. Kodwa-ke la uhulumende uloku silokumblema, kade sakhuluma ukuthi ezinye izinto kumele ba babone ba supervise ukuthi ikota system ethi iya practicewa yini ukuze lathi inendizungena kwezinye inhlelo kuyinto ebuhlungu emahlabezulu labona laba abantu abasimelayo ku school psychological services have SPS yakuthi bakhona abangena emsebenzini yona leyi bemela abantwana abagogekileyo nababalisi bagogekileyo special education abayazi le braille abayazi le sign language. I can give a good example nxa sokumele kube lobufakazi bukhona ubufakazi, you can pick them sihambe kwapha bebala I braille umphathe ipaper le braille cannot even read anything but they stand for us nxa sokubuya kukhethwa inhlelo ezinjazo ezezesensus bahlala ezitulweni bathule zwi aba advocate ukuthi singene phakathi emathebeleleni ungani badawuta ukuthi abantu ababalisi abangaboniwe bayenelise ukufundisa isifuna ukuthi kuyi-attitude lokhu kuphele ikubona bengasifakele ezinhlelo kuyabuya athi esikuze kuzabona bazasikhipha akuphele kuzinhlelo lokhu okuncindezela abantu ababalisi abangaboniwe nyabo
salibonani basakazi be-Studio 7 linjani impilo hayi mina ngithabiswe ukuthi i-independence leyenzakeleyo sibona amabandla akithi wonke esiba ndawonye okube kuhle kakhulu mina kungithabise kakhulu okuthi ngabe kuhlala kunje ngibona le mavotini abantu abangeke balwe singavota kuhle kakhulu kakhulu kube kuhle sibili ukuthi kwathulisa kwathi zwi elizweni kulalokhu kuhlala abantu bebungathethisana kube yingulo oncetshwa njengalaba abaphikisayo nabaphambili bakithi inhlamba hayi kuze kuthi lalaba abantu abangaphandle kwe izwe laba ngeke uze bekhuluma ngenkulumo eright okwabo kuphela baya bephunga ukuthi khafula inkalakatha zenhlamba bephunga ukuthethisa bethethisa okungamnandi bakithi okungamnandi kokuthi uyafika ukuthi abantu bayesabeka
sanibonani sanibonani inkokeli ze-Studio 7 nabalandeli be-Studio 7 ninjani niyaphila eish hayi lapha silenkinga lapha eZimbabwe la sinenkinga enkulu kakhulu sinenkinga uzwa abantu bekhuluma nge-tribalism i-tribalism eZimbabwe yaqalwa izano. Izano ithe ukuthatha ilizwe ngo-1980 yabona ukuthi ngapha emathebhelele ndikakulabani yavala amafemu wonke ayekobulawayo yaseharare kathesi iharare isincane from amashona asegcwele kobulawayo ukusukela ku-6th Avenue usuke erenkini usiyafika edrobheni phakathi usiyawudlula angazi maybe ufike kubo Max Garage khona lekugcineni ngibo abathengisayo ezitaradeni nasemashophu noma yikuphi nje uzathola kuba ngabantu basempumalanga i-tribalism yamandebela ikuphi khona lapho into enginanzelele kakhulu ama-opposition afanele ayiqaphele mina ngiyamangala ama-refugee aseZimbabwe from 1980 kuzofika namhlanje kule 42 years basavedwa bevetela ukuthi babesegangeni babencedisa mina kangikuthathi njengento eliqiniso ngoba uma sokuseduze lokuthi kuyovotwa bayabakhumbuza ukuthi belile izimali zenu angazi umbe bazazithola lo nyaka kodwa ke enale into mina ngiyibona ngeyinye indlela mina ngokwami engikhulumayo manje ngiyibona ngeyinye indlela aluba kuthiwa ngilawa ama-powers mini government ezibabe benzayisa e-court yokuthi le nto iyafana lokuthi bayenze i-corruption oba-bribe abantu
sanibonani ku-Studio 7 ngiyalibingelela egama lenkosi siyabonga maliphilile lathi siyaphila beyinesicelo lapha esiqiniswa kulo baba okuthiwa ngu-president u-Emerson Tambutso Mnangagwa ngendawo yakithi yaselupane loo ndoda lo sicele ukuthi hambe esigebhela amadamu akithi asagqibelekayo lavuzayo maningi kakhulu kulenye laphana emalungule matama laphana liyavuza laphana egwamba laphana liyavuza laphana ikhona elisebubi wazi usmith wayesenza kahle kakhulu ngoba ayekwazi ukuthi indawo yaselupane iyadinga amanzi ayelaa ndawo enamanzi amileyo maningi kakhulu amadamu engingabala kodwa njengoba sengabalile amathathu likhona lapha lasemazwideni futhi emalungu lalo lifuna ukuthi ligejwe sicela ukuthi esinikeze ikatapila laphana egebhe emadamu akithi lapha elupane inkongo zokuthi zakithi ziyabulawa ngindlala usmith wayesicabangela kanti lo baba unjani ngempela lo melilipane naye mayizwa le audio sicela ukuthi esilungisele amadamu lo melilipane ayinandaba ukuthi ungayiphi iparty kanti i-government leyo amadamu yagebhi le akuphi ngoba kasmith la sicela ukuthi esimentelele wona umbe esigebhela amasha-ke msi ngoba sikhona indawo esifuna khona amadamu ngitsho lasenyamendlovu lapha amadamu afuneka lapha endaweni yasemakhokhomba selifuna idamu lapha sengathi uMnangagwa ingakhuluma lo-obet lapha ngumakhelwane wethu ukuthi esizame ngamadamu
Studio 7777 ngibingelele awu bacosheli bezindaba no bonke jikelele nengabazi awu nibahlehle kunamhlanje nje nami ngithi ke ayiphilani benkosi niyasakha kunda ngendawo sonke la isikhona esizwayo lo msakazo bakithi ke hayi nami ngigijimana kwangwenya ngithi ke kengidlulise nami okuncane nako kumelana nomphakathi wasemalayitsha emalayitsha kuwa-10 wa-10 malayitsha village ngaphansi kwesikabhango isigodi kwesikamgijima awu ngiyakhala bakwethu nako kuyiprojekthi kukhona kwekliniki laphana i-health post bakithi ake nisize umsamari olungileyo izwayo hawu bakithi makalahlele itshe sivivaneni bantu benkosi kukhona nathi okuncane esesuqalile abantu bahambe bangelide ukuya emaklinika ngakithi 15 kilometers kanjena okhoko nabantwana abantu nabomama abayithwele kubanzima kubalukhuni nabangalahlela abantu batsibusisiwe siphayo kunesamukelayo ngibonge bakithi ingcongoze kini nonke nibahlehle
ngizalibona ndinjani lonke ku-Studio 7. Ayi yalizwa liyakhuluma bakithi liyachala ngeZanu-PF. Ayi 2023 asikhipheni Zanu-PF lesikhiphele yatshana bedlulekini lomakanti wabo lo abamthembileyo bebona ukuthi ukhuluma manga ama-SD yawina iZanu-PF. iZanu-PF yathi ngakaziwina umakanti wezathi iZanu-PF yawina izawina amavoti wona la avoti ukuthi wawina ukuthi kutheni yona ingakaziwine vele. Ha umakanti wabo umsebenzi omele bemnike wona umakanti wabantu bezanu-PF special umnangako abantu banyamalala eZimbabwe laphana kulapho itaida mara kathesa kuyaziwa ukuthi baya kwaye bengadumakandi wa profit into ezifana laze nezvo ukuthi abantu abanyamalalayo bangapi ekele kube lokho profit alo ukuthi umnangako uyawina amafoto hayi kube kwesithela mange eZanu-PF yawina lokho kathene nako lokwamanga lo.
Ngiyabonga Studio 7 ithuba lokungibhala lami mbhawu ku-Studio 7 ngiyabonga kakhulu. Hayi lami zama ukuthi ngichathekele abanye abantu ezinye izinto nje abangazaziyo abangaziboniyo. Ngiyabonga Studio 7 ithuba lokungibhala
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uselaye uhulumende wakhe ukuthi aphathise ele Ukraine ngenye njalo imali eyizigidi ezingamakhulu angamachumi ayithoba minwe mbili i-$800 million eyozomvikela. Imali le izathenga izikhali ezokuvikela ilizwe kubutho leRussia elihlasele leli lizwe. Sikhuluma nje umongameli wele Russia ubikwa itshele ibutho lakhe ukuthi lingangeni ngamandla kwenye inkampani yensimbi okucatshe khona abantu makhaza lebutho le-Ukraine eselisinde ekubhonjweni kwedolobho lonke ele-Mariupol. Sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Jerry Thwala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukhona ukwethusela elemelika ukwenziwe ngele Russia ukuthi lingaqhubekela emelika lihambisa izikhali kwele Ukraine lizazisola. Ubona ngani lingathatha nyathelo bani? Kuyenzakala yini ukuthi lihlasele kumbe yizo izikhali zonezi eziyabazihanjiswa kwele Ukraine?
Lokho kangibone kuyikwethusela ke okwenziwa ilizwekazi laseRussia lapha. Nxa bengathi bethi bona izwekazi le-America lingaqhubeka lilokhu lisekela ele Ukraine libanikeza izikhali lizazisola. Lokho impela kungaba lempumelelo embi ngoba njengoba ngishilo ekuqaleni izwekazi laseRussia kalethuseli likhuluma lisenza.
Manje ngokubona kwakho injongo yeRussia ingaba yikuthatha ilizwe lonke leUkraine yini njengoba sike sabona bezama ukuhlasela lesigodlo sakhona iKiev kodwa kungani kwehlule?
Xa sikhangela izenzakalo ezenzakala khona phana nje ngibona ngathi kungenzeka ukuba iRussia icine isithethe izwe lonke laseUkraine. Singakhohlwa phela ukuthi ke kahle kahle nje leli yilizwe nje linye kulama-Russians amaningi kakhulu eUkraine, kulama-Ukrainians amaningi kakhulu ngaseRussia. Ngabantu nje okufanele ukuthi ngabe kuyaphiliswana nje baphile in harmony, hayi ubudlongdlongo lobo okwenzakalayo. Kodwa ke mbona ngathi kuyalapha ekuthini umnumzane uPutin ungumongameli waseRussia bazagcina belithethe izwe lonke laseUkraine.
Umnumzana Jerry Thwala Jackson ngolandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ese-Ohio ngapha kwelemelika. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezicubungula ezombusazwe zithi ibandla lezanu PF lilakho ukunqoba kukhetho oluzayo. Ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Libe lempela sonto elijugela.